Studio 7 in Ndebele with Ntungamile Nkomo. This is Ndimiyake Mwakalielie in Washington.
Siyabonga lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 10 ngombimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Njengoba nje sisazi ukuthi isikhathi esiningi usesichitha kathesi esenza umsebenzi wokuba ngukhulu we-Afrika, mhlawumbe ubenaka nakhonokho ukuthi ubize njengokhulu wamazwekazi e-Afrika.
Sokuqhamuke inkulumo phezu kohambo lukamongameli Mugabe kwele-India embukisweni wezamasiko lapho azithole enguye yedwa umongameli. Umcwaningi wenhlelo zezombusazwe kwele South Africa sekhudaze lelo lizwe ukuthi lidinge indlela zokuncedisa eleZimbabwe. Namhla sisungula uhlelo olutsha olwindaba zemaphandleni. Nangomqalisi ziba.
Imali yokuqhuba lezi nhlelo siyithola kanzima. Ngakulula silabangane lapha lalaphana, siyaqoqa lapha lalaphana, kulama church lapha lalaphana abancedisayo.
Tiyani indlebe lingayikatshana, zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Sokuqhamuke inkulumo phezu kohambo lukamongameli Mugabe kwele-India embukisweni wezamasiko lapho azithole enguye yedwa umongameli wasuka umbuthano lo ungakaqali. Abanye ngabasolelo luhambo lapho umongameli esuka elizweni besithi udlalisa imali ebingasetshenziswa ukuphathisa uZulu olambayo. Okucunule abanye ikuthi umgabe ubengahambanga labaphathi ntamba ababona ngezamasiko ababalisa umnumzana Makhosini Hlongwanelo, umnumzana Petniko Ncube. Amanye amazwe abikwa ithumele abake babangomongameli bamazwe abo kungela ngitsho umongameli lo yedwa. Izolo isikhulumeli sikamongameli Mugabe umnumzana George Charamba laye ohambe lo Mugabe utshele umsakazo we-ZBC ukuthi umgabe usezaphenduka ekhaya ngoba umomo wezomvikela ungahlelwanga kakuhle khona le kwele-India. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxele ingcwethi ecubungule ezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube, yena othi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi zikhona iziphathamandla zikamongameli ezifuna ukumyangisa.
Angeke kwenzakala ukuthi umongameli welizwe asuke aze ayofika e-India. Konke okumele kulungiswe kungalungiswanga. Siyakwazi amalungiselelo okuhamba kamongameli ngesilungu abathi yi-protocol. Akungeke kwenzakala ukuthi lokho konke bekengazikhangelanga bakucubungula lo ambasada okumele abekhangela leyo ndawo, wakhangela ukuthi konke kwenziwe ngendlela efaneleyo. Okwenzakeleyo Mfokagande kuyafana xathu nakhona okhena sebemenze khona ngaphambili umongameli ukuthi bayamekela bamphe ispeech esirongo aze ayonanzelela esesibala phambi kwabantu ukuthi ispeech asiphiweyo ayisiso okumele asibale. Kuyafana lakhonokho okwenzakeleyo. Kuyafana lakhona okhane kwenzakale Nigeria ukuthi waze wasondelelwa ngabantu abaze baphosa bamfitha izikhwama. Okukutshengiselayo ukuthi umongameli sezihambela nje eyize, labo okumele bamkhanyele abasamnakekeli, mhlawumbe badinga nje ukuthi ayangeke aze abonakale ukuthi senqini phakathi komhlaba wonke.
Kodwa khona ukuthi siyabona ehamba khona le engela baphathi ntambo abayibo abaqondane lalokho kade kulandile. Ungathini wena ngakho khona?
Akade kulandile kumbe akade sithi ukulandile. mhlawumbe bekungaqondiswanga kuhle. Yikho ngithi kutshengisa ukuthi bekungahlaziywanga ngendlela enhle, ngoba yena mhlawumbe besithi bamqoqe nje, kumbe ngithi bamnxuse nje njengomuntu omdala kuzwekazi le-Afrika njengoba ubephethe i-African Union engu-chairman esikhathini sethu esidlulileyo. Mhlawumbe yena ukukhangele ngaleyo ndlela akakukhangelanga njengokuthi uyabe enxuswe njengomkhokheli wehulumende welizwe leZimbabwe, njengoba nje sisazi ukuthi isikhathi esiningi usesichitha kathesi esenza umsebenzi wokuba ngukhulu we-Afrika. Mhlawumbe ubenakana khonokho ukuthi ubizwe njengokhulu wamazwekazi e-Afrika.
Umnumzana Nhlanhla Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Umcwaningi wenhlelo zezombusazwe kwele South Africa, umnumzana David Maimela, wenhlanganiso yamaPungubwe Institute for Strategic Reflection, sekhuthazele South Africa ukuthi lidinge indlela zokuncedisa eleZimbabwe ukuze inhlupho zomnotho welizwe ezibhekanele laleli lizwe zingafiki kuhlandla ebezikilo ngo-2008. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ukulisana kombango wesikhundla sikaMongameli Mgabe okukhona ebandleni lezano PF lokuwa kwezomnotho okwenzakalayo sekujiya abaningi besesabela ukuthi isimo singagcina sifika kwesika-2008. Ngo-2008 kwaqhamuka udlakela lwesabekayo kwezombusazwe, kwasweleka ukudla ezitolo, uZulu waphila ngengqeqwe zomlomo. Umcwaningi enhlanganisweni emaPungubwe Institute for Strategic Reflection kwele South Africa, umnumzana David Maimela, uthele Studio 7 ukuthi ele South Africa kufuze lidinge indlela yokusizana leZimbabwe isimo singakabi sibi kakhulu.
Akufuneki ukuthi iSouth Africa ilindele iZimbabwe in the instance where si affecta kakhulu ukuthi high flow ye migration la eSouth Africa. So iSouth Africa nayo ingacela ukuthi ingenelele.
Umayimela uthi ukuzinza kwesimo eZimbabwe kuleta ukuhlaliseka la kwele South Africa.
IZimbabwe uma ngabe ukuthi isimo semnotho sizosimama sibe kahle, si develop kube namathuba amaningi omsebenzi, lokho kuzonqeda ukuthi iSADC region yonke ibe more stable. So iSouth Africa angeke ize isikhiphe kulesi simo saseZimbabwe.
Lo mcwaningi uthi nxa kungaba lenkulumo zokusizana kuvuze kuqakathekiswe izifiso zomphakathi.
Ngoba kubalekile ukuthi abantu baseZimbabwe ngaso sonke isikhathi kumele babekwe phambili, izinkinga zabo nenhlupheko yabo kumele kube yiyo esibhekene nayo ngqo, kwenzela ukuthi yonke le mizamo esiyenza ikhona ukuthi ibe nemthelela ekutheni impilo zabantu eZimbabwe ziqhubeke ziye phambili.
Kodwa ke umayimela uthi nxa iZimbabwe ingatshengisa ukuthi kayidingi ukuphathiswa enhlutsheni zezombusazwe lezomnotho ebhekane lazo, kulutshwana okungenziwa iSouth Africa njengoba ingalalo ilungelo lokugxamukela ngodli endabeni zeZimbabwe.
Kuyafuneka ukuthi uma ingenelele South Africa ingenelele ngendlela e very very careful, kwenzela ukuthi singabuyeli kule yaminyaka ye apartheid lapho khona iSouth Africa beyizenzela imali ingena yonke indawo izenzela into efuna ukuzenzela yona.
Kucatshangelwa ukuthi kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezimbili esezikwele South Africa ngenxa yenhlupho eselizweni. Inengike lesabela ukuthi kuba kubi kwesimo sezomnotho lesombusazwe kungengeza lelinani kakhulu. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Njengokwethembisa kwethu, namhla sisungula uhlelo olukhangelane lezemabhandleni. Sixoxa lomnumzana Rafael Mthombeni, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Fountain of Hope, yona encedisa izakhamizi ezifuna ukuqhuba inhlelo zokulima ngokuzigebhela izikotsho. Baba Mthombeni, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Nkombo, ngiyabonga ukuthi sixhumane emoyeni.
Akusitshele ngelikwenzayo.
Sisebenza sisizana lezakhamizi ukuthi zithole amanzi, zithole ukudla. Okwakhathesi ngingathi siseMathebeleland South leMathebeleland North. Kulapho esisesekhona singakaze sichake siye kwezinye indawo. Engingakutsho ukuthi singaba le ndawo eziphose imigodi esiyigebhileyo okwakhathesi ingu-8.
Zihamba njani inhlelo zokulima lapho elisebenzela khona?
Khathesi njengoba kunje balimile umumbu, kodwa ke ngenxa yokutshisa lokho kube khona izigaba eziningi akuphumelelanga ngaphandle kwenkayi. Ingadi eselukampa enkayi yenze kuhle kakhulu kwezomumbu, ngoba into yakhona kule system esiyisebenzisayo okuthiwa ikuthelezela ngegapha, okuthiwa yi-bucket drip system. Yikho ke iyancedisa ukuthi ingadli amanzi kodwa ube lesivuno esikhulu.
Ngaphandle kwelukampa enkayi khonapho likuziphi ezinye izigaba, njalo yiwapha ama-irrigation ongathi aphumelele ukwedlula amanye?
Eyiyo ingqungquthela yakhona yikafusi eGwanda South, iyo ezikhokhelayo zonke. Bese kulandela yona le nkayi elukampa, bese kulandela iluhontshwana eTsholotsho, bese kulandela i-Irisville esigodini, bese kulandela ezimnyama ePlumtree, bese kusiza phakathi koBulawayo ngaphandle kwakoBulawayo lapha neluveve kule ngadi khona laphana eyenza kuhle kakhulu, le Newton West kule ngadi yenza kuhle kakhulu. Bese siseqa sisiya laphayana eNsango eShangani.
Imali yokuqhuba lezi nhlelo Mthombeni liyithola njani?
Imali yokuqhuba lezi nhlelo siyithola kanzima kakulula. Silabangane lapha lalaphana, siyaqoqa lapha lalaphana, kulama-church lapha lalaphana abancedisayo. Lawe khonapho ngiyakucela ukuthi ukungincedise ukuzuza leyo mali.
Ubona umdlandla wokuqala uhlelo luqakatheke kangaka, uthole njani, uvele ngaphi?
Mina ngisebenzele eZimbabwe ikakhulu eMathebeleland North kakhulu. Ukuhlupheka kwabantu akusikho ukuthi khona into engiyiphumputhayo. Yikho ke ngithe ngifika lapha kuleli lizwe ayikho into eyangithakazisayo lapho kubona inotho le lapha konke lokhu. Kodwa ke ngakhumbula ukuthi aluba ngabe umuntu uyathola nje imvuthuluka eziwa ngaphansi kwamatafula laba bantu, ngiyenceda abantu bakithi.
Abangathanda ukuphathisa Mthombeni bengalithola njani?
Bayasithola www.lovehopewater.org. Kule ndawo khona lapho ungangena khona uthi donate, ubusuhlaba khonapho ke ubusudonata khonapho. Kasikhethi ukuthi yimalini. Yikuthi uhlupho lokuthi abantu bakithi abajayelanga ukuncedisa abantu bakibo, bamelela abantu bezizweni ukuthi babe yibo abancedisa abantu bakibo. Angikwazi ukuthi khona lokho kathi kwasuka kwalahleka kwathini Nkomo. Enxenye ungangisiza khonapho.
Mhlawumbe kuswela Mthombe.
Hayi, lapha akula muntu oswelayo la. Lawu nje khona lapha usweli ngiyala.
Abasemakhaya mhlawumbe abangaba belalela uhlelo abangathanda ukuziqoqa baqale ingadi lize basiza ngesikotsho, bangalibamba njani bona?
Ingqungquthela onguyo khona laphayana ekhaya ubaba uDoubty Ndlovu uyatholakala koBulawayo. Inombolo zakhe zocingo zithi 712-1070 iofisi yakhe. Ezo cingo zithi 712-389-135.
Hayi, kuyabongeka baba Mthombeni be kukuhle ukuba lawe kuhlelo njalo liqhubeke ngohlelo lwenu oluhle kangaka.
Kulungile
futhi. Lamlela mshweshwe.
Lamlela namba bafuke.
Yeah, ngubaba uRafael Mthombeni soluqalileke uhlelo lwezemaphandleni zulukandaba emakhaya uhlelo ngolwenu asikhulumeni lisazise elifuna sixoxe ngakho khona pa emsakazweni wenu. Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udaba lokuhlukuluzwa kwamantombazana oluqhubekayo elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inkokheli yabalwa impi yenkululeko esigabeni seMathebeleland South ibikwayo iqotshwe umgcini sihlalo wayo esigabeni lesi umnumzana obedingwa Mguni ongumsekeli kamphathi ntambu wendaba zasekhaya lo mgcini ngcebo umnumzana Smart Chuma kanye lonobhala wendaba zabesifazana unkosikazi Othilia Sibanda. Abathathu laba betheswa icala lokuya emhlanganweni obikwa wahlambaza umongameli Robert Mugabe lomkakhe. Kulokufuthelana kwinhlanganiso yabalwa impi yenkululeko le ngemva kokuxotshwa kukamnumzana Chris Mthwangwa owayengumkhokheli wayo esetheswa icala lokwedelela lokuthuka umkamongameli. Sizule ngomhlaba kancane sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Siqale ngakhona pha eMelika. Ababili abancintisa kukhetho lokudinga umongameli kubandla lamademocrats umnumzana Bernie Sanders nonkosikazi Hillary Clinton izolo bebele nkulumo mpikiswano lapho abajukane khona ngodaba lwabavela kwamanye amazwe abangela maphepha kanye lezinye indaba ezimqoka kuleli lizwe. Namhla kuzaphikisana abebandla lama-Republicans. Siphethe ezivela kwamanye amazwe ngodaba lwakwele Malawi. Abalimi balelo lizwe babikwa besebenzisa umthambiso wabo njengemvundiso. Lokho kubikwa kuyindlela ephathisa abalimi laba ngoba bengalamali yokuthenga imvundiso. Izolo umnumzana Itai Tsamara owayeyintatheli zindaba njalo elwela amalungelo oluntu ufikise umnyaka owodwa enyamalele ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo ababalisa umnumzana Morgan Tsvangirai ongumkhokheli webandla le-MDCT babuthene bafola isitaladeni seHarare betshengisela besithi uhulumende kumele adinge uTsamara eqinile. Imbuzo ephumayo ngethi kambe amapholisa enza umsebenzi wawo ngempela na? Uhulumende laye uzinikele na? Ukuhlaziya lolu daba uPraxis Sedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu EZPP unkosazana Justina Mukoko owake wathunjwa laye wanyamalala wazi watholakala ngemva kwenyanga ezimbalwa kanye lesiphathamandla sebandla lezombusazwe eliphikisayo elezaphu umnumzana Mjobisa Noko. Umqalisiziba ngunkosazana Mukoko.
Sibuthene e-Africa Unity Square sahamba ngabhoda edolobheni leHarare esikubonileyo ukuthi amapolisa alandele obekukhulunywe lidale lomthethwanda. Abazange babalise abantu ukwenza lokhu akade befanele bakwenze.
Ungathi nxa ukhangele amapolisa ayenza na umsebenzi wabo wokudinga ngempela uyitayizamara?
Angikholwa ukuthi lo msebenzi wenziwe ngendlela ebikhombe ukuthi u-Ikhayi atholakale.
Kungani sitsho njani?
Ngabe benziwe ngendlela yokuthi bamthole. Kukhona obekukhulunywe lidale lomthethwandaba ukuthi ngemva kwamaviki amabili wonke nje kusukela eNyamalala kwakufanele kube nokuthi abantu baziswa ukuthi kuyini asebekubambiswa.
Baba Nuku, ungangena khona lapho ubona ngani amapholisa wona ayenza umsebenzi wabo na?
Amapholisa abayenzanga umsebenzi ngobana khona indaba eka ithayileyi njengoba uJesine echasisile ukuthi khona kufanele ukuthi amapholisa basichasisele mhla yonke ukuthi khona vele sokuminjani. But ngiyabona baphongukwenza okwamalanga amalutshwana from that time bahle bazithulela. And then namhlanje iparlamente bebevele bebuza ababuzayo ukuthi kanti kungani singatholi amareports njengokuba sikhulunyele ukuthi njengokukhulunywa okwakwenzwayo.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu njenge-ZPP Nkosazana Mgogo, ubona ngani liyancediswa na ngabezombusazwe abamabandla aphikisayo anjengakanuku awezaphu abanje ngabo MDCT abe Zimbabwe People's First, ubona ngani bayalincedisa na kulimpi yokuthi uyitayizamara atholakale?
Okunye kusihluphayo ukuthi ngokubuzwa imibuzo kudalele parliament siyamangalisa ukuthi kulabanye abantu ababuza ukuthi kade kuyini okuqakatheke ngoyitayizamara. Ngumntakamama lobabakhe kulomkakhe amthileyo ilabantwana abathile. Iqakathekile njalo ngoba akulamphefumulo ongcono kulomunye eZimbabwe. So mina abamabandla la ngibona ingani njengezizalwane zeZimbabwe kufanele bahlupheke ngokuswelakala kwesinye isizalwane sakuleyo.
Kodwa sizananzelela ukuthi kulamanye amabandla engxenye athi uqakatheke okungakanani yena lo uyitayizamara. Ababanuku, lina njengezaphu lithi?
Sina njengezaphu siqakathekisa imphefumulo yomuntu. Ukuzala akuthiyananga, ukukhala kukamama akuthiyananga lokukhala lokhu. So into eqakathekileyo thina abezaphu ukuthi sikhale lemuli yakudamara. Ukukhala kukamama kumbugogo kumbumalume kadamara ikukhala kwethu sonke. Iresponsibility yegovernment ukuthi khona iprotect umuntu wonke waseZimbabwe whether uphambanisile kubeka phambanisana. Nxa ephambanisile kabamlethe bamfake etolongweni simbone. Nxa efile kabamlethe simbone ukuthi nawe uTayizamara ubuleyo kumbu ufile kumbu walahleka khonoko yabe kwenzekile.
Nkuthazo bani ongayipha Nkosazana Mgogo?
Inkuthazo engingayipha ukuthi inanzelele ukuthi imuli yakwaDamara iphakathi kwezihlungu. Ngelinye ilanga ke ngahlala ngikhuluma nomkazi esithele iminyango ingavulwa iyakhangela caba ngithi ngiyeniyitayisebenzi. Khangelela ukuthi thina njengezalwane zeZimbabwe sibe kwazi ukuthi siphephile eZimbabwe. Ungabi lokwesaba ukuthi ngingaphuma phandle ekhono nganjonke.
Baba Nuku,
into ekhona yikuthi khona thina sesibona ukuthi hayi i-government vele ayifaki enough effort yokuthi idinge lufana lo. Indaba eziningi and kufanele ukuthi abantu beZimbabwe bakwazi ukuthi apart from uDamara khona ezinye indaba, zikhona indaba ezegugrawunde, zikhona izindaba eze-2008 and things like that where the government has not taken responsibility for all these things. And therefore, Tina City called, government, take responsibility for all these things.
leyo bekuyingxoxo phakathi kolwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi weZimbabwe Peace Project unkosazana Justina Mukoko lesiphathamandla sebandla elephikisayo elezaphu umnumzana Mjovisa Noko bebexoxa ndawonye lo Praxidis Jeremiah weStudio 7. Kwezemidlalo ngamafitshane inhlanganiso ebona ngezenguqu elizweni izifa ithi oyengumkhokheli walinhlanganiso uHenrietta Rushwaya ngomunye wabaphatheke kuhlelo lokufumbathiswa ukuthi iqembu lesizwe linganqobo kweminyaka eyisithupha edluleyo. Umkhokheli wezifa uPhilip Chiyangwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi umsekeli womqeqeshi wezifa uneshintubela engomunye obephatheke kuhlelo lokungethembeki lolu njalo semiswe umsebenzi. Sina lo mwana ndindira yengoma yesina zongu tishi malaba beqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ingoma ithi Kalanga Child bahlabela ke kamnandi liyeza idlalate labo ngo April kucho utishi malaba hayike kwanele kwalamhlanje sihlobo esandekayo kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwabesifazana olivalelisayo Muntu ngamilinkomo lebelo busuku obuhle.